tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 Nkwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane izolo, ibandla le MDCT lithi lizaxotshisa abanye njalo.
Uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uThamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu.
Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo.
Ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi bona uhlelo lolo alubanjwanga kuhle, ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili.
Lamhlanje sigqiba ingxoxo esiyenze lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona, ikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe. Ukudla vele kunzima, ingubo kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le MDC elikhokhelwa ngukusazana Thokozani Khuphe lithi lixotshise amalunga e-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende izolo, ngoba lifuna kukhanye sobala ukuthi ngubani umkhokheli we-MDC uqobo. Leli bandla lithi lilakho njalo ukuxotshisa amanye amalunga kaChamisa kudale elifanayo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise izolo ngokuxotshwa komeli wedangamvura umnumzana Prosper Mutseyami, umeli wekuwazana East umnumzana Charlton Wende, usenator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Thabita Khumalo oweproportional representation ngemva kokulobelwa incwadi umakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora lomnumzana Morgan Komiti. Umakhuphe uthethe inyathelo leli ngemva kwesinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi nguye owayemele ekhokhele ibandla leMDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hathi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abakaChamisa bathi okwenzakale izolo lokhu kungaphandle komthetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni, waqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abathi basebenzelana lezanu PF na.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotsha umama uKhuphi, hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana nezandu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambise Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfuza abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhola vele abalokhu nje ubona abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhola vele ngoba umthetho usho kanjalo. So into esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edale lephalamende?
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-supreme court ingakhuluma ikhulumile awukwazi ukuthi uyizibe i-supreme court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic ayikwazi ukuba academic i-judgment ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje i-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthanda uya-aphila mawungasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe so asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho
bakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
Hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe iMDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini
umnumzana Khaliphani Mphugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-studio 7 ecingweni ekwabulawayo untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomunye wabaxotshiweyo edalela ephalamende uNkosazana Thabita Khumalo yena othi kusobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe basebenzelana lebandla lezano PF
hayi lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uChamisa waxotsha uMakhuphe so wayemxotsha esebenza phamandla wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi mangabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uqotho mama ukhuphe hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference kodwa thina sisebenzisana nezandu thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court onguye owasihambise Supreme Court iSupreme Court yafika yasi exonerate ngesilungu yambamba icala yena so kungenxa yalokho yikho sibabiza ithinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukconfuse abantu ialliance I saw political party alliance ngamaqembu ang 7 so kulabantu abaku alliance abangene ngeqembu le MDCT yibo abantu esiba recordileyo thina sisazoba recorda vele abalokho nje ubona abantu lokho bezibiza bethu bona bangabe alliance sizoba recorda vele ngoba umthetho usho kanjalo so into esiyenza insitha le into esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma umthetho ngumthetho
kungane liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela eParliamente
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-supreme court ingakhuluma ikhulumile awukwazi ukuthi uyizibe i-supreme court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic ayikwazi ukuba academic i-judgment ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje i-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthanda uya-aphila mawungasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe so asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho
bakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
Hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe iMDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini
uNkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga edalela eParliamente axotshiweyo uNkosazana Thokozani Khuphe edalela eParliamente izolo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esithi kufanele ugatsha lukahulumende olubona ngabaswelayo elizweni ole social welfare lwabele abampofu impuphu ngokuphuthuma. Okhokhela lolu gatsha umnumzana Paul Mavima uthi uhulumende usaqoqa imali yokupha imuli eziswelayo kanye labanini bamabhizimusi amancinyane ngesikhathi indawo eziningi zivaliwe ngohlelo lwe-lockdown olokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi amabizo alabo abathola lokhu kudla kufanele aqoqwe izakhamizi ngokwazo.
Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhleleni ezingazalezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kakhulu-ke lekutholeni indaba zempupho. Zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto enganta zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabangayo bona bevele befuna ukucatsha ngomunwe. Engikutshoyo nango ehleleni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi una into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki. Lokhu ngikutsho lapha kobulayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phose ngithi bonke ngabebandla ele-MDC. So ungakhangela uzathola ukuthi abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then uzithola isalukazi omele ngabe siyathola asitholi lutho. So khonaphana kube sosuka kuphici ngitho even la indaba empupu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonal bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyelwa nokuvunyelwa nokutshengiswane ngoba izakhamizi izwe ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebuya lohlelo abangalukonsultanga lezakhamizi pho kuyazala ngomona. Into bengifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingiwebandla eleZANU-PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla leZANU-PF labana abangaso bebandla leZANU-PF pho bona baqonde nga. So kunesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinje so sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa siqakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutsha.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Namhla sigqiba ingxoxo yethu lolela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube njalo ophatheke kwezombusazwe. Umzaca Ngulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni okweminyaka eyisikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla leZANU-PF elokitshini lesizinda kwaBulawayo. Kodwa bakhweza lolu daba emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi base besiya eSupreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail ngemva kokuvalelwa ejele leKami leHarare. Umzaca Ngulube uchasisa ngomumo wejele.
Vele lona icala kasilale ngikhulumela kuyamisa ekwelamigcele lona vele icala kangilalo yinto nje yenziwa ngokugijima njengokuthi njengonto into yombangazwe ukuthi amunye umuntu fuza angene phakathi kumbe simkhawulise kuphela kodwa ngokomthetho akulacala engalenzayo ngobufakazi obukhona akukho ufakazi obutshengisa ukuthi ngenza icala kumbe ukuthi mina ngawufuze ngivuma nendicala ngokuthiwa iconviction kwafuza ngafike lapho ngoba vele icala kangilalo
bekunjani ekuvalelweni lapha bakuhlukuluzile nanga
engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe udla vele kunzima ingubo kunzima lokunye engathi ekami ijele elingcono lilamanzi lobukudla kungekho kodwa izihlobo zeseduzane zikuphathele indaba yami le ibindaba indaba yepolitics ngoba vele indaba engabotshiwa ngivele ngingayenzanga so le indaba nxa ungakhangela ukuthi njengomzaca engumuntu wangena kukhetho lwadlulayo ezimele yedwa waphuma lamavoti amaningi kathesi seku-MTC which means sengumuntu oyesabisayo ukuthi sengayiwina liyana sengasiwini isiqindi se-Blau South indaba leyile abantu abale mali ade beyilandelela esiphikisanayo kwezombusazwe athi bebhadala izimali even sifika ekame kwafika omkhulu omunye umphathintambo engathi uminister wafika elandelela indaba naleyi uthi efikile sihlalanga sikhathi sabantu sesithuthwa sihanjiswa eHarare ibi ndaba athi vele ibhadalelwa ukuthi ngihlale ejele ungakhangela even lesigwebo sakhona ngambi isigwebo sokuthi siphela ngo-November 2023 ama-elections ephelile so akuzange kube lula ikakhulu eHarare izihlobo sezikhatshana ukudla kuyahlupha eHarare kulakudla ingubo Harare kulamanzi ikho ubonile kokunye ngukhiphileyo kufacebook wami kwaphuma sokuzinews zethu zigcwele kumaphephandaba chaining sitsho nje ngibalisa ubuhlungu ihlane labo ngoba into enanzela kakhulu laba abakhangela izibotshwa bayazincindezela kakhulu amalungelo ezibotshwa kananzile manje thina njengabantu esike esihambileyo esikolo besibonisana labo amadalawa okuyinto abangayithandiyo so kugcina sokwani sokuliwa but hayi mina bengizilwela izibotshwa bengingatshoni ngibhoda lapho phambaniseka khona bembazisa abakhokheli belaphade ngikhona mbe kusesikurubhi kumbe kuseharare central bengisitsho njengoba ngisitsho ukuthi njengeharare ukudla kuyahlupha laba ijele leharare khokhelwa ngayizibotshwa lezi ezingathi ngama-prefect ejele lawa yibo abacontrol even ikitchen bebesithi bangathatha iporiji elijiyileyo besibethele amanzi konke kona lokho bekungasompilo elula athi khona ejele kodwa mina njengomuntu wade esazi amalungelo akho bengisima ngikhulume labo ngibonisane labo ukuthi hayi lapho eselikwenza seliphambanisa bengingesabi ukuthi enye into uyakuvela usazi ukuthi awulacala akungeke kwathosa nzima ngento ongayenzanga kodwa ngokubona kwami into enginazile kakhulu abantu abasemajele bayancindezelwa amalungelo abo kakhulu sikhangelele ukuthi laba abakhangela babe bayeyisa bekhangela phansi kodwa hayi mina bengiwamela lamalungelo ami ngibachasisele ukuthi hayi lapha seliphambanisa bagokheli bezindawo bekungekho lula sibili ukudla kwesikhathi lami ngebesikhathi ngebakhona lo mkhulu omkhulu thiwa le iphela kwenzakala ngokuswelakala kwama-nutrients aqakathekile emzimbeni besiba isikhathi labantu besiya lokwisikhwekhwenyana but hayi bengisiwa bekungela kudla ejele kodwa ngiqinisele ngathi lapha ngendoda kufuze ngimi amajele alapha ekhaya kakho kalungelanga ukuphila kwabantu ngoba ivile ukuhlala kwakhona eHarare besihlala siminyene okungenziyo onje ukuthi ngathi indlu eyi-1 njengemalokishini ibitholile abantu abayi-12 so kukuthi lilala likhroseni izinyawo omunye gade phezu kwakho so vele bekunzima ikakhulu ejele lengicinele ngilo i-Harare Central yilo ijele eliminyene kakudla onke amajele
umnumzana Josphat Mzacangulube ngolwela ilungelo likazulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubaxoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo manje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi kulezivotshwa ezedlula eziyinkulungwane ezimbili i-2528 esezikhululiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokwekethisa ukuminyana emajele izibotshwa lezi ngezivele kumajele aselizweni lonke jikelele ezigoqela omunye obegejwa kwetshelwe ukuhlala ejele weminyaka engamachumi amabili. Iphephandaba le-Chronicle lithi amapholisa ogatsha lwezendle olwe-Zimparks abikwa ebulele indlovu edolobheni le-Victoria Falls izolo. Indlovu le ibikwa ibisikhathaze kakhulu izakhamizi za leli dolobho okugoqela lenkamba yamapholisa. Isikhulumeli sogatsha lweZimparks umnumzana Tinashe Farao uthi izakhamizi zifolile zaphiwa inyama ngemva kokubulawa kwendlovu le. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Sabonani, sabonani, sabonani basakazi beStudio 7 lani balaleli lonke. Hayi, okhuluma nguZamani ePlumtree kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebutwana lapha bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Ah, lendlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu, sisichaya sibili kakhulu. Balalela hayi kodwa inkosi khona balalela, ngithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela, sizokhohlwa ngakho lokho, sizokhohlwa ngakho shuwa balalela. Hayi ngiyabonga ukukhuluma labantu beStudio 7 zonke balaleli, into ekhona phela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey, silalele siyabona siyezwa olendlebe wathi uyezwa ya ngwathatha indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvala indlebe ungeza ukuthi corona is dangerous. Ya kuqakathekile khona ukuzivikela, ungathi ukuhlala endlini ungahlala esendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale mask la uthelethele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile, ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi kuzophela, asithembeni kuNkulunkulu, wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzo phila. Sinkalakathe ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasizwa. Uzasiphendula kwenye ilanga. Hayi, mina ngikhuluma ngukhuphe. Yeah, ukhuphe. Khuphe womstedi. Yeah, ilapha embuya khona, yime ngikhuluma ngalesi sikhathi. Hayi, uNkulunkulu uzasizwa, uzadlula okuyikorona. Sabe sisenze lokho siququbele nje, athi khona phe sikhona siququbele. Asikwazi ukwenza kanti ukuthinta ukuthini, but hayi, khona siyathova-thova khona okunje ukuthi hayi, ukuthi lati sifake emlonyeni sisafa emlonyeni, asazi njalo kumbe baza extenda kula amalanga, asikwazi banga extenda kulapho sizogumula emuva kabeze kurongo phela lapha kabeze kutshintsha ibhethi endodeni. Hayi, sokurongo sibili, siyabonga sithi xoma kasizo
ukuzithoba langenhlonipho. Balaleli beStudio 7 sisalibonani umhlaba wonke jikelele abanamela eStudio 7. Igama lami nginjabulo wabeduke isibongo, ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwamadlambuzi emkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo, ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe, lithi siyenze njani nabantu laba esingakatsho ukuthi baphila amaphilisi omhlaba? Bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe? Bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Yinje bathandekayo, ngumuntu wezinyoka, ngiyisangoma. Ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali, kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana malingadedela nathi njengezanuse, sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanjani, ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kumnini lizwe umnankagwa kufana uthini, ngoba uyazi ukufana ilizwe lakhe lilezanuse. Ukubana ngatsho kufana abantu bakhe bayimele le ndawo. Yebo, yasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kufana umuntu aye esibhedlela, kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhithwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli semzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo laphela khona lonke
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane okhangelelwe ukuba amele ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Umnumzana Joe Biden ubikwa eseswela usekelo kulandela uphenyo olusanda yenziwa selokhu kwaqhamuka igcikwane le-coronavirus. Ingcwethi zogatsha lwe-United Nations zithi ukuthula kwele-South Sudan kulakho ukuthabalala ngoba iziphathamandla zalelo lizwe ziphatheke ngokubangisana ngezomnotho elizwe hathi ukuqinisa isivumelwano sokuthula. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ingcwethi ezisebenza esigodlweni se-White House zibikwa zisithi uphenyo olwenziweyo lutshengisa ukuthi kusiyafika inyanga kaNcwabakazi kungaba sekubhubhe abantu abedlula 100,000 bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Lolu phenyo luza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ufuna ilizwe livulwe ngokuphangisa. Izolo bese kubhubhe abantu abedlula 71,000 kwele Melika. Khona ukubhubha abantu abayinkulungwane eyodwa kumbe ezimbili 1 to 2,000 ngelanga. Umaqondana ingoma yeshabalala rhythm esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebesilazo. Ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane, ibandla le-MDCT lithi lilakho ukuxotshisa abanye njalo. Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla ukuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi nxa lifuna ukuzizwa njalo indaba zethu yaningi ku www.voandebele.com.